tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamngela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 31 Ntulikazi 2018 ngoCape Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanupf likhanya likhokhela kumpumelo yokhetho olusanda kwethulwa ngabekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Lokhu kubangelwa ukuthi iprocess eyokuthi ama-results abe certified ukuthi siwabale ithatha isikhathi eside ngenxa yokuthi kufuze ukuthi size siwathwele wona ngokwawo asayinwe ngabantu evelela ezigabeni lezigabeni. Izigaba ezinye ziphuze ukuthi ziqede ukubala ngalokho aphuze ukubuya.
Abantu bathi bamelele ukhetho lolu ngamehlo abomvu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla lezanupf likhanya likhokhela kumpumela yokhetho esanda kwethulwa ngabekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ezigabeni eziyisikhombisa lapho linqobe khona kweziyisithupha abe-MDC Alliance bathola esisodwa. Ukuhlaziya impumelo le esiyethulwe ikhomishini yezek, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ntebele.
Ukutshengisa sobala ukuthi into azimanga kuhle for i-MDC Alliance ngoba ungananzelela ama-results analo esiwanikiweyo lapho izanu kade iwina khona ibiwina ngamamajinzi amakhulu 14,000 to 2,000 bese kusithi i-city yonale i-1 ewine i-MDC Alliance eGwanda. I think umuntu we-MDC Alliance bele 11,000 owezanu ele 10,000 so mbona ngani i-indication yokuthi kungaba le-surprise enkulu kakhulu kuma-results azabuya wona la ngibona izanu isuka le-2/3 e-parliament because that means izalandela ama-trends ka-2013 so amboni i-alliance iwawina ama-city awinwa izanu ngo-2013 so mbona ngani this time around kungathi kuse-announce wonke ama-results esiyaphela izanu ile-2/3 nje eklini.
Abe zanu PF Ndebele yebo bathi banqobile, abe MDC Alliance labo bathi banqobile, kuhamba njani khonapho ngokubona kwakho?
Obviously ukhona omunye ongasitela iqiniso and sesingakwenza kade sikuthi simelele yona izekhi ukuthi isinike ama-results la, but okuqakathekile nxa ukuthi abe-alliance bathi banqobile bona ngani sekumele besinike i-evidence ukuthi sithi sinqobile ngoba lokhu lalokhu lalokhu, ngoba vele lapho kule mpikiswano khona akula muntu ovumayo ukuthi hhayi lapho abanjhayile, so siza kuzwana lama-allegations e-rigging lento ezinjalo okuyinto esithona sizwa. Mina mbona ngani sekuyisikhathi ukuthi MDC isithele ukuthi nxa kurigwa njani, nxa kuyukuthi abalayo i-information yokuthi irigwa njani hayi bezithulele ukuthi hayi kusehlule sizahamba next time, ngoba I think sesidiniwe ngokuzakuthi hayi sigciliwe ligcile njani akula nto ekhanyayo ukuthi bagcile njani.
Nxa inqobile izanu Ndebele abantu beyivotele mpela kungazange kube lokuqilibezela, kuyabe kusitsho yini ukuthi mpela abantu beZimbabwe bayasuthiseka, yiyo impilo abayifunayo, impilo yokudubeka, impilo yokuhlala bengelamali emabhanga, impilo yokuhlala bephiwa ukudla njengenkuku, impilo yokuswela imisebenzi, yikho abakufunayo?
I think there is kulama dynamics amaningi kakhulu ukwedlula khona kokuthola, ngoba uzananzelela ukuthi umuntu osedrobheni izanu kayifuni ngoba nguye umuntu ongenamsebenzi ongenamali lento ezinjalo, bese kusithi umuntu osekhaya impilo yakhe ingabe ijiyene lomuntu osedrobheni, indlala abona ngayo izanu kwesinye isikhathi ijiyene ngoba izanu iyamphathela impuphu iyamphathela i-fertilizer.
UMnumzana Zenzele Ntebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 okobulawayo. Kusenjalo ke sifisa ukuthi silethulele okuthunyezwe nguMavis Gama khona ngale ke kwele Harare.
Lezi zigaba ngezivalisa iMarondera West, Mudzi North, eseMashingo South, iGwanda Central, iMashingo West, iWeta South, leChiredzi East. Abe MTC Alliance bathole esisodwa eseGwanda Central. Esethula limpumela eNational Command Center eHarare International Conference Center, umgcini sihlalo weZEC, uJustice Priscilla Jigumba, uthi lokhu ngokwakuqala ilizwe liqhuba ukhetho ngendlela yepolling based election.
In respect of Marondera West constituency, the results are as follows. Maslin Kunaka of the Zimbabwe Partnership for Prosperity Party received 597 votes. Maishoreva Amon of the MDC Alliance received 5,400 votes. Mari Adam of the People's Rainbow Coalition received 69 votes. Mavunga Richard Godfrey, an independent, received 559 votes. Kudokwani Chivero Stanley, an independent, received 90 votes. Kanya Zepiwe Elizabeth of ZANU-PF received 7,619 votes, and accordingly, Mukanya Zepiwe Elizabeth of ZANU-PF party is hereby declared duly elected member of the National Assembly for Marondera West constituency.
Chigumba Act 1. Omunye wamakomishinazi aweZEC, uDr. Qhubani Moyo, uchasisa ngempumela asebeyitholile le.
Kathesi sibanike ama-constituency angu-7. Lokhu kubangelwa ukuthi i-process eyokuthi ama-results abe-certified ukuthi siwabale ithatha isikhathi eside, ngenxa yokuthi kufuze ukuthi size siwathole wona ngokwawo asayinwe ngabantu evelela ezigabeni lezigabeni. Izigaba ezinye ziphuze ukuthi ziqede ukubala, ngalokho aphuze ukubuya. Aseqala manje ukuthi abuye ukuthi siwakombayile. Sizawabala sinika abantu amanye bayembayo ngabo 7 kusiya ku 8. Kodwa kathesi si-10 njengoba sesitholwana lawa khona angu-7, ngcono sihliswanike abantu ukuthi basinike babekwazi impumelelo yakhona. Uyananzelela ukuthi i-election le ibile ama-candidates amaningi, and futhi abantu abavotileyo baningi kakhulu. Ngalokho-ke ukubala kuthethe isikhathi eside, njalo futhi uyabona ukuthi yisikhathi sakuqala ukuthi sibe lokuvota esingathi i-polling station based. Ngalokho-ke lokho yikho kudelay kwenze kube lama-delay okufika kwama-results amanye. Kodwa aseqalisa ukubuya ntambama sizaba lamanye amaningi, kuyathi kusiya kusa kusasambonana siyae sesilawo wonke sesikhwanisa ukuthi sinike uZulu ama-results onke.
Uthini kuZulu bakhona sebethethi nasinqobile? Uxwayisa uZulu ukuba ehlukane lomkhuba wokwethula impumela yokhetho ngoba kuyikwephula umthetho.
Hayi, laba abakhuluma okungayisikho okhulunywe yithi babe bezikhulumela nje okungayisikho okusemthethweni. Abantu abafungiswa ukuthi yibo aba-announce ama-results electoral commission, hathi ama-political parties. Sizwile ukuthi abakhona abanye abathi banqobile, kodwa hayi abanqobileyo bazakhulunywa yikhomishini ngemva kokuba sesithule ama-results wonke avele ezigabeni zonke jikelele.
Unobhala jikelele welinye lamacele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Nixon Nyikadzino, upha umbono wakhe phezu kwale mpumela.
Izolo ngibone ukusebenza okuhle kakhulu, bebezimisele abantu sebajayele ukuthi imizili yabo imemide, despite ukuthi babetshela ukuthi lingahlupheki lizavota lonke. Abantu bavukele emzileni, abanye balele emzileni, abanye balele emzileni. Ngiyakutshela belele emzileni, uzalanzelela ukuthi yikho kukhanya ngathi ama-figures abe siba makhulu by about lunch hour. Kube sokusithi emini sebeqalisa ukuthi thotho kwezinye indawo sithe sihamba njenge imashisi iqhela izizongena kuGoromonzi. Sithe sesizofika e-area neGoromonzi ekleti eCaledonia, sazofica ukuthi abantu balokhe bebuya.
AbeZEC bathi baza kube besazisa uZulu impumela yokhetho lapho bethe bathola ukuvelela ezigabeni zonke zelizwe. Okwamanje bathi baqale ngokwazisa uZulu ngempumela yokhetho lwabameli bezigaba, kuthi eyamakhansila isaziswa eziqintini. Impumela yokhetho lukamongameli izokwaziswa ekugcineni sokwaziswe ngempumela yamalunga edale lephalamende. AbeZEC bathi umsebenzi wokwethula impumela yokhetho lwalonyaka kumele wenziwe phakathi kwensuku ezinhlanu ngemva kosuku lokhetho, kusitsho kuba mhla ka-4 Ncwabakazi impumela yokhetho luka-2018 iyabe isethulwe. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingume Mavis Gama.
Omunye wenkokheli zomanyano wamabandla aphikisayo OMTC Alliance umnumzana Tendai Biti uthi impumela yokhetho evela kuzithunywa zayo iveza ukuba iMTC Alliance inqobile kulolu khetho ngakho ke sebemelele ikomishini ebona ngezokhetho ezek ukuthi imemezele impumelo le ngokuphangisa. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Indawo eziningi zelizwe zibika seziqedile ukubala amavoti, kodwa uduwo olukhona yikuthi izek ikhanya iphuza ukubuthanisa impumela evela endaweni zonke zelizwe ngokuphangisa okusokudale ukukhunona kuzulu weZimbabwe. Ekhuluma lentathelo zindaba emini, uBithi uthi sebemelele ukuthi izek yazise uzulu ngokunqoba kukamnumzana Jamisa.
We have now received from our agents across the country.
Sithole imbiko yempumela yokhetho luka 2018 evela kuma agents ethu aselizweni lonke jikelele. Impumelo le itshengisa ngokungela nkinga ukuthi sinqobile kulolu khetho, njalo umongameli weZimbabwe sekunguNelson Jamisa.
Isikhulumeli sikaJamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uveze ukukhathazeka ngendlela izek esebenza ngayo.
Election leyo kazange ivele ibe election e-free and fair, ibe election enokudlala kubi kuvela ku-Zimbabwe Election Commission. Ngakho-ke siqhubeka sithi izek kayime ukudlala ngesikhathi sabantu isebenzele uZulu. Itho ukuthi ophumeleleyo kukhetho lwanamtholwayizolo ngubani.
Umnumzana Langton Mkhushwa isakhamuzi seHarare uthi lokhu sokulethe ukuthandabuza kuZulu ovotileyo.
Sokhe simelele lapho ukuthi sitshelwa ama-result, basitshele ukuthi ama-result aphuma ngo-3 o'clock. Kathesi sokungama-54 sokhe simelele ama-result, kuyini osokusenzakala? Asisokukhona osokuhluphile yini kulungisi, kuyini okumelele asisenifuna ukuqalisa ukuriga futhi. Kuyini okuyenza athi ama-result ishiwa lidlala labantu beZimbabwe ngokukhulu boda to boda, so sokhe simelele ama-result senifuna ukusenza abantu benu njani.
Umbiko kaBithi wokunqoba kwe-MTC Alliance ukhanya wamukelwe ngentokozo ikakhulu ngabatsha abathi sebekhathele ngokuswela imisebenzi embusweni weZANU-PF. Omunye wabatsha laba nguThulani Moyo othi ulethemba elakusasa elihle embusweni we-MDC.
Ya mina I think I hope into ekhulume ngubithi yinto eqinisekileyo ngoba hey iMDC sokulesikhathi ngawini yakwazi. So I think ngabe kuyinto enhle ukuthi abantwana beZimbabwe thina nje abantwana beZimbabwe sithola inkululeko engcono from iZANU-PF because aye bese sikhathele ngeZANU-PF madoda bese sifuna at least change. Let's hope ukuthi amazwi akhulunywa ngubithi izekha isozi iphambanise ekubaleni icine sinike iZANU-PF futhi amavoti.
UBithi uphinde wethesa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga umlandu wokufuna ukubulala yena loJamisa, kodwa akasegcizelelanga ukuthi ngubani omtshele lokhu. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Pho Mangwana ukulandulile lokhu ethi uChiwenga kanasikhathi labantu abanjengoBithi, njalo uBithi kumele ahlolwe ingqondo.
VaBithi vanda kumbotariswa musoro wavo kuti uchakakwana here.
Umnumzana Biti sefuna ukuyahlolisiswa ukuthi usacabanga kahle yini. Sasimazi eligqwetha kodwa angazi nxa esacabanga kahle. Kumbe yipolitics esimenza njalo. UChiwenga kala sikhathi sokuhluphana lomuntu onjengoBithi. UChiwenga ukhokhela iZANU-PF kulesikhathi sokwenza inhlelo ezithuthukisa abantwana beZimbabwe.
Ngomnyaka ka-2008 uBithi wabaleka elizweni ngemva kokumemezela impumela yokhetho ingakamemezelwa okusemthethweni ikomishini eyayibona ngokhetho ngaleso sikhathi okuyikwephula umthetho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkulu.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga. Istudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7 sizabese silethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka 7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho
masambeni thina kwedakithi matutasiyovota sifuteni.
Izizalwane zeZimbabwe ezivote izolo zazilinde impumela yokhetho ngamehlo abomvu ukuthi ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi iphakathi kokwamukela lokumemezela impumela yokhetho esihlolwe ngobuqotho endaweni zokuvotela elizweni.
Ukuvota kuqale kahle edolobheni lonke lakobulawayo kwaphela ngokuthula njalo wonke umuntu uselinde impumela esiqalile ukumenyezelwa okusemthethweni ngabeZEC. Isiphathamandla seZEC kobulawayo umnumzana Innocent Ncube uthi ukhetho luqhutshwe kahle.
Impumela yokhetho sikhangelele ukuyamukela ngoba kulama stages ayenziwayo bangasuka e-polling station baza kuya kuwad lapha bafika futhi labo becubungule ukuthi into zihambe kuhle baze bengaqeda sebedeclare ukhansila besuka lapho sebedlula besiya ku-National Assembly. Ama-councillors le themba ukuthi bazaqalisa ukuba-announcer from about midnight to early tomorrow morning. Then ama National Assembly, ama constituencies, brother guys, will announce probably tomorrow morning. Yes, from tomorrow morning. We see the latest card be announced ama results and all.
Ungube uthe impumela yokhetho yadalela ePhalamende lamakhansili izaphuma masinya kuleka mongameli.
The presidential. Sonke siyakwazi ukuthi kayikhulunywa ama-results ayo kakhulunywa along the way. Aze ephuma khona le eHarare sebuye wonke ilizwe lonke. Okwenzakalayo kule ndlela ezimbili ezifakwe ukuthi ama-results ahambe ngazo. Indlela yokuqala yena lesijayeleyo ukuthi kumele ahambe edlule ku-ward, adlule ku-constituency. Alego district azozofika la kube sokuthi esibili e presidential only awe presidential only asuka ku ward u deputy ward elections officer ewathwale physically to e district afike ke bese bemelela kama ema wards before proceeding ukuthi babuye eHarare. Esilikhangelela ukuthi by this time kusasa awethu bobulawayo kumele abe sendleleni kumbe phose sefika ko-ERR.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi iZEC kayimemezele impumela yokhetho ngokuphangisa.
Lapha asifuna ukubonga kakhulu inkulumende lama election sayendlileyo la. Ukushengisa ukuthi abantu lapha ispecial lapha kubulawayo lapha sithule kakhulu vele akula dlanguzana vele azange izilwe azange senzini asibili sivote kuhle but siyamelela vele ukuthi kubuye ama-results njo sewekhulumente ama-results abuya so simelela ama-results.
Umnumzana Ezra Dube uthi babonga uhulumende ngokuqhuba ukhetho ngokuthula.
Ngithi impumelelo yakhetho siyayibona njengoba lokhu isethulwa uZeki. Kodwa bese ucela kuZeki ukuthi basinike impumelelo province by province. Ngoba basitshelile kusena ukuthi sebethole impumelelo evela kuma province angu-4. So siyabe sikhangela ukuthi bathathe province A1 basitshele ukuthi lama constituencies amangaki, enye ngayinye constituency iwinwe ngubani. Hayi khona lokuthi bacuphele asikuzwisisi. Njalo besicela ukuthi ba ama results lawa bayilethe masinyo ukuthi abantu kuhle kudlule owinile abekwazi winile lodliwe yabekwazi ukuthi uwinile abantu bengabokhithwa bengabogcina bekususpense ngoba akulungani
kulabantu abayisilinganiso songamachumi edlula ayisikhombisa lengxenye ekhulwini yabantu abayizigidi ezingamachumi amahlanu ababhalisela ukuvota abavote izolo asebelinde impumela yalolukhetho. Abantu sebeqalile ukutshengisela esigodlweni befuna impumela yokhetho bethi iZek iyaphuza. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eCommand Center ngingu Anastasia Ndlovu.
KuStudio 7 namhlanje uhlelo lwabasakhulayo All the Connection siyakhangela ke okuphuma kwezokhetho. Nxa lifuna ukuthi lisibonele ke kunombolo le 001 202 619 2077. Ye lingakhohlwa sibili ukuthi lisibonele kwezethi silifonele khona ngapho lapho likhona. Impumelelo yokhetho olwenziwe izolo isiqalisile ukuphuma kancane kancane. Abakomishini ababona ngezokhetho sebethule impumelelo yezigaba ezikhombisa lapho osokunqobe khona ibandla lezanu PF ezikhundleni ezisithupha MDC yathola esisodwa. Intelele izindaba yethu yeStudio 7 uChris Gande usethulela lolu daba.
Isiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Tendai Biti njalo ongumkhokheli webandla le-PDP wenze umhlangano lentathele zindaba namhlanje ekuseni wathi umanyano lo usunqobile kukhetho. Lokhu uBiti ukwenze lanxa umthetho usithi akumelanga omunye umuntu ongasiyo Zek ethule impumela yokhetho. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye wethule imbiko enkundleni ye-Twitter esithi usenqobile njalo usemelele iZek nje kuphela ukuthi yethule impumela. Kodwa impumela esikhona itshengisa ukuthi ibandla le-ZANU PF linganqoba kungela kuphinda umphehlo owaziwa ngokuthi i-runoff ngoba uMnangagwa uyabe ethole amavoti adlula okufunwa ngumthetho ukuthi abumbe uhulumende omutsha. Intatheli zindaba esebenza izimele uSimeon Mubengeranwa uthi abantu bajahe impumela ngoba bedubeka.
Weli ngombono wami ngibona ngathi abantu they are ngathini inhliziyo zabo zikhathazekile. We are looking at abantu abaphile ku system over 38 years if I'm not mistaken. Under umongameli prior umongameli eRobert Mugabe. So abantu nje abala kukholwa ukuthi mhlambe ama elections lawa engaba credible engaba fair. So I think it's basically ama mixed feelings ebantwini nje in terms of the outcome. And
omunye oncintise kukhetho umnumzana Fortune Mlalazi uthi abantu bebekhala ngokuphuza kwabavotisayo endwendweni zokuvota.
Ukhetho kube lama hiccup administratively lapha lalaphayana kodwa siyenelisile kunye labezekho ukubana sikhulumisane siwasolve lawo ma problems. And then of course abantu baphumile ngobuningi babo besiyavota. So osikunanzeleleyo ekuvoteni ukuthi iprocess had is slow ezindaweni ezinjengamagwegwe primary ezinjengaseterminus emagwegwe north bekulama queue amade abantu bathetha isikhathi eside njalo langabelitshisa. So ke yiyo athi engezinye zezinkinga.
Impumela le isethulwa kumabona kude abantu abaningi kade bebukele batshengise ukudana okukhulu ngoba bebekhangelele ukuthi uChamisa uzakhokhela endaweni ezinjengeJiretsi lapho okwaba labasekeli bebandla abaningi kakhulu emhlanganweni werali yakhe khonale. Kodwa iZANU PF inqobile kulesi sigaba. Nimele iStudio 7.
Sawakhuluke Chris Gande, sike sithatheke olunye njalo udaba. Impumelelo yokhetho ezansi emaNdebeleni sikazile ukuphuma njani khonoku esilethulela khona. Walbert Ncube usibhalo ludaba eseGwanda.
Impumela yokhetho esiyethulwe yikomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC iveza ukuba bengumeli weGwanda Central edalele ePhalamende umnumzana Edson Gumbo weZANU PF unqotshiwe ngumnumzana Patrick Dube omanyano weMDC Alliance. UDube uthola amavoti azinkulungwane ezedlule ezilithumi 10,390, uGumbo wathola inkulungwane ezedlule eziyisithiyagalolunye 9,416. Edolobheni leGwanda umanyano weMDC Alliance uthole izihlalo eziyisithupha ezekhansili, kwathi ibandla leZANU PF lathole ezine, okutsho ukuthi umbuso wedolobho leGwanda obuphethwe yiZANU PF susiye ezandleni zeMDC Alliance. Phakathi kwamawadi amahlanu weGwanda Central asemaphandleni, ibandla leZANU PF lithola amathathu, kwathi MDC Alliance yathola iwadi eyodwa. Umnumzana Midas Ndlovu oncintise lilungu elizimeleyo kuwadi 13 unqobile. IZANU PF inqobe eGwanda South kuwo wonke amawadi ayisishiyagalombili. EGwanda North iMDC Alliance idole izihlalo zamakhansili eziyisikhombisa, kwathi iZANU PF yadobha ezintathu, kodwa umnumzana Amon Clinic ngathi obezimele wanqoba. Umnumzana Fixon Siziba isakhamuzi emzimuni uthi ukhangelele ukuthi labo abanqobileyo bengabe lenketha betshabi.
Sasibona lapha ngabuya ukudla, uthola ukudla sokunikwa abantu be-one party ethile, kumbe kuyini okubuyayo okuthile uthola sokunikwa abantu abathile abayiphathe yodwa ethile, wena ongasoliye iphathi ungaphiwa. Yikho besikhangelela kakhulu ukuthi lapha kungangena laba abakhokheli benze into enhle eqondileyo engala discrimination, ungabandulula abantu.
Ikomishini yezokhetho ithi izaqhubekela phambili sazisa ngempumela yokhetho phakathi kobusuku. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kuye kwafika kimi,
kuye kwafika kimi ukuhlakanipha ngomculo.
Kuye kwafika kimi,
kuye kwafika kimi ukuhlakanipha ngomculo.
This is the time,
this is the time, time, the time for you and me to reach boundaries and break boundaries and no boundaries. To reach boundaries and break boundaries and no boundaries. Let's come together and share ideas and knowledge, inspiration.
Although
they say we are uneducated, we are better than them. Our music goes across the world.
Impumelelo Shining Stars labezo sibili bahayiza khonapho ke bahlabela nje becula ngendlela abayaziyo. Singakehlukani ngokuthi sikhangele ezinye iindaba ebesikhokhela namhlanje. Ibandla leZANU PF likhanya likhokhela kumpumelo yokhetho esithe yethulwa ngabekhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Umnumzana Tendai Biti we-MDC Alliance uthi impumelo yokhetho iveza ukuthi i-MDC Alliance iyanqoba. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngoKip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.